ngowambono Gandile ngikubeka ngale indlela okokuqala kumele ukuthi kungabi lokhetho o impumela egenqulwayo impumela okumele ukuthi yaziswa abantu okumele ukuthi ibe yiyo ezakwaziswa abantu akube impumela elobuqotho impumela yoqotho ngezinye indlela ngithi mina kumele ukuthi ama ballot papers kuvunyelwane kuma V11 i-opposition ezonke including lo mnangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo authentic yila ngoba ochamisa abalawo ama V11 a authentic la izano ama agents abalayo balawo ama V11 a authentic so ke akuvunyelwane kuma V11 but ke inkinga ekhona ukuthi njengoba vele sisazi ukuthi sidila neziqiwi ama ballot boxes wona lana khona kungenzeka ukuthi vele asevuliwe bathempa lawo so once you temper with the evidence ye crime scene then sokusiba le problem ukuthi ingeke yaqhubekela phambili so into esizakwenzakala ke ukuthi kungangcono ukuthi ukhetho luphindwe ngoba iSADC nxa njengoba layo isichilo ukuthi impumela yokhetho lolo suffers from illegitimacy ngoba kukhona okuningi abakubonileyo okungaqondanga okungahlangani kuhle lezinqumo kunye lemigomo yokuconduct ama elections awesadic so kutsho ukuthi umnangagwa nxa engomisa ikhanda ayiphambili ngumuntu oyabe se illegitimate kusadic njalo akasenakho ukuthi angahlala imihlangano kusadic ngoba is an illegitimate president yikho nje usizwa bekhuluma kathesi ngokuthi bayaphuma kusadic ngoba ungakhohlwa ukuthi layo umgabe kulesikhathi akathi khona sebeqilile ukukhetho wathi bona nxa isadic ifuna ukwenza into zayo they are willing to withdraw from sadic so into yenale ibikhulunywa ngundoda yenalo wamahovets ingqondo yezano ivele yinto abalayo
Pambilini kokhetho sibone umnumzana Douglas Monzora weMDCT esithi ukhetho lolu alusoze lube lukhetho olukhululekileyo okubangela ukuthi asuke kukhetho ubona ngani ngayilo yini inyathelo elithethwe libandla lesisi lamanye
angiboni Gandhi ukuthi bekungabe kuyikuhlakanipha ukuthi iCCC ingangeni kupresidential election ngoba ukhumbule phela ukuthi izizathu zikaMonzola siyazizwa siyazibona sibili ukuthi bephule umthetho and okubi ngakho ukuthi ukhulume ngakho asazi ukuthi kuphelile ngapho into wakho ukuthi bephule umthetho yebo ayizeki umthetho uyophule sibili kodwa ke ukhumbule ukuthi even ngabe kuthi uChamisa kangenanga ku-election izanu ibivele isponsile amanye ama-candidates ukuthi nxa bengaphuma be-CCC amanye amaphathi azangena phela awudingi ukuthi kube i-CCC ingene kuma-election ukuze impumela yokhetho ibe legitimate awudingi i-CCC kudinga nje ukuthi kungene any political party econtesta le ruling party so ngaphandle kokuthi nxa bonke abantu bengala ukungena ekhethweni then yikho lapho sokule nkinga khona but undoda uqina uyambona nje lenxa umkhangela ukuthi umuntu ongenalihloni ulakho ukuthi ngomisa ikhanda nje azihambele nje yedwa kodwa-ke hhayi bekungekwaba yokuhlakanipha ukuthi uChamisa aphume ekhethweni